Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Elemelika lethule ugwalo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe kaqhubi ukhetho olukhululekileyo njalo uyephula ilungelo loluntu.
Imihlangano yabo iyaliswa bengaze bachaywe yibo ababotshwayo. Ukanti lowo bengabotshwa njengoJob Sikhala, umthetho ndaba ukhanya kawunanzi inhlawulo yemali yokubanjiswa.
Uhulumende uthi imali efika ibhiliyoni elengxenye ngamadola eZimbabwe izakwabelwa ibandla lezanu-PF lele-MDC Alliance phakathi phansi kokhetho lwe-Political Parties Finance Act.
I-General Election yayikhona ngo-2018 ibandla elangena lapho i-MDC Alliance le esikiyo thina esiphiwa imali. Aliphiwa amabandla amatsha.
Abalwela ilungelo loluntu bathi umnotho welizwe ongamanga kuhle, ikakhulu kulabo abasemaphandleni, usubangele ukuthi amalungelo abantwana ephulwe ngoba besetshenziswa imisebenzi enzima ngendlela yokuphilisa imindeni yabo.
Umntwana sabe sesimnika umthwalo kumbe sabe sesimhlukuluza. Ilungelo lomntwana lilungelo lokuthi adlale labanye, lilungelo lokuthi ngimnike i-shelter, lilungelo lokuthi ngimnike i-education.
Ikhansile yakwaBulawayo isinike izakhamizi izikwe ezilezikwelede incwadi ezikhomba ukuthi zizavalelwa amanzi lanxa abanye bebevele bengawatholi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kaqhubi ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ayizimelanga imisakazo lamaphephandaba kahulumende asekela ibandla elibusayo njalo kulodlakela elizweni. Lokho kuphume kugwalo olukahulumende weMelika olucubungula isimo sokuphathwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka odluleyo ka-2022. Ugwalo lolu luthi phezu kwalokho kulembiko yokuhlukuluzwa, ukubotshwa lokubulawa kwabantu ngohulumende, ukusetshenziswa kwemithethwandaba kanye lokungabotshwa kwabemba igolide ngokungekho emthethweni abahlukuluza abantu. Ukuze sihlaziye lolu gwalo, sixoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngokubona kwami amalunga amaqembu aphikisayo yiwo akhanya ehlukuluzwa kakhulu. Kukhanya kulicala ukusekela i-CCC eZimbabwe. Imihlangano yabo iyaliswa bengaze bachaywe yibo ababotshwayo. Kukanti lowo bengabotshwa njengoJob Sikhala, umthetho ndaba ukhanya kawunanzi inhlawulo yemali yokubanjiswa. Vele amacala amalunga amaqembu aphikisayo uhulumende wathonisisa vele abantu bevalelwe. Hathi mbona mina yibanga abangathi bathole gadalala lapha eZimbabwe.
Uyavumelana lakho konke okumunyethwe lugwalo lolu kumbe okunye hayi kungabe kusengwa ezimithi.
Nxa ubalisisa ugwalo lolu uyazi kuzima sibili ukuthi uthole into engasoqiniso ezokhetho obugwelegwele ukuziphatha kwezek umumo wezibotshwa amalungelo okutshengisela lobu ngazibale ngapi. Uhlangana leqiniso kuphela. Ngibona ngathi mina awugwalo lweli konke okubhaliwe liqiniso sibili.
Ugwalo lolu lungabe lukhombani kubudlelwano beZimbabwe leMelika njalo kungaphathisa yini ukuthi iHarare inanze amalungelo oluntu? Isilufundile lolu gwalo.
Ubudlelwano beAmerika leZimbabwe dade abusoze buguquke ngaphandle kokuthi ilungelo likaZulu linanzwe lapha eZimbabwe. Yikho ke kukithi thina amaZimbabwe lalabo abasibusayo ukuthi sizinuke emakhwapheni. Kanti kwehlulwane vele konke kubhaliwe. Akula nto engibone ehlulwayo ukuthi ulungelo amalungelo ethananzwe.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye eseHarare. Uhulumende uthi imali efika ibhiliyoni elengxenye yalo yakuleli eZimbabwe izakwabelwa ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance phakathi phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. Ibandla elibusayo lizathola imali efika ibhiliyoni elilodwa njalo ingxenye yalo izaphiwa ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi bekuvele kufanele ukuthi ibandla lakhe lithole imali le ngoba kusemthethweni.
Imali le iphiwa ibandla eliyabe lingene ekhethweni lawa lamavoti thizeni ngesikhathi se-general election. I-general election yayikhona ngo-2018 ibandla elangena lapho i-MDC Alliance le esikiyo thina esiphiwa imali. Aliphiwa amabandla amatsha angezanga angene ku-general election. Aliphiwa amabandla angazanga avotelwe ku-general election. Into abayaziyo bona babatsho konke khonokho kodwa bafuna ukuthi baphile ngamanga bakhambele abantu amanga. Uthi mhlawumbe thizeni bangcolise ibandla le-FDC ngoba bebona ukuthi liyasekelwa ngabo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo webandla leZANU-PF yena othi ibandla elifuna ukuthola imali kumele likhankase lithole usekelo ngesikhathi sokhetho.
Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli olama politburo members, olama central committee members, provincial structures, ama DCC, ama district, ama branch, uzuye fika kusele ngabantu beZANU-PF lapho.
Kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change liyakhonona lisithi ibandla le MDCT lathatha abameli balo okugcizelelwa ngumnumzana Decent Bajila oyebandla le-CCC.
Imali leyi abesebeyitholile imali yobusela.
Ubusela obavela mhla kusonakala ezombangazwe ze-opposition mhla ka 31 March ngo-2020 kwahle kwaba kubi. Siyakwazi lokho. Ma eseyitholile leyo mali ayizukumsiza ngalude ngoba imali yobusela bekungafanelanga ayithole. Kodwa siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi ungumuntu ofuna ukubenefit ebuseleni ugijimile wayayithola imali le akala ubengelasabelo sokuthi abelayo.
Umnumzana Pride Mkhono ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi ukutholakala kwemali leyi kulakho ukuphazamisa amanye amabandla kodwa akusoze kuguqule kangako impumela yokhetho.
Ibandla likamnumzana uMonzora ele-MDCT alilawo esingathi i-competitive advantage kwedlula amanye amabandla ezombangazwe ngoba ibandla lakhe alilabantu. Imali abayiphiweleyo yikuthi yena nje labanye abaseduzane laye ebandleni labo bazidlele njengesingayithi last supper ngoba i-election lingayenziwa sibona ukuthi umnumzana Monzora uzaphenduka ebe lamavoti kumbe ebe lamakhansela kumbe ama MP. So lokhu yikudla kokugcina okwakhe.
Imali le iphiwa amabandla ayabe ethole okuhlanu ekhulwini 5% phakathi kwamavoti ukukhetho lwama-harmonized elections. Umongameli Mnangagwa ngeviki edluleyo wazise ukuba kuzabekwa ilanga lapho kuzavotwa khona njalo ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ilanga lelilakho ukuba ngungcwabakazi lonyaka. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Sikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi akudingeki ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamongameli Mnangagwa ohola ibandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo ngaphandle komanyano owabunjelwa leyo njongo owe-political actors dialogue iPolat. Induna uChief Charumvira isanda ukukhalaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ohola ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change uNkulumo azasilawula yena. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabandla ehlukeneyo ekhankasela ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa lonyaka, njalo abanye abalelungelo lokuvota bephakathi kokubhalisa kuhlelo olusaqhubeka olwe-mobile voter registration exercise. Uhulumende uthi sokubhubhe abantu abane bebulawa yisihudo esibangelwa umkhuhlane we-cholera phakathi kwamahola angamachumi amabili lane 24 edluleyo eBikita esigabeni seMaswingo laseMbire ezifundazweni esigabeni seMashonaland Central. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle embikweni eliwethule ekutshoneni kwelanga izolo, njalo kusalindelwe inani labacatshangelwa ukuba lomkhuhlane lo. Abezempila kahle bathi kutshone oyedwa eBikita esigabeni saseMashingo, kwathi abathathu baseMozambiki batshone eMbire esigabeni saseMashonaland Central izolo. Inani labatholakale belawo lomkhuhlane selokhe waqhamukayo elizweni selifike kukhulu elilamachumi ayisikhombisa lantathu 173. Ugatsha lwezempila kahle lukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele kundlela abaziphatha ngayo, okunjengokugeza izandla ngamanzi ageleza evela empompini sikhathi sonke. Asenelisanga ukuthola okuningi ngalolu daba ngoba umnumzana Donald Mujiri okuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kugatsha lwezempila kahle esithi kenelisi ukuxoxisana lathi njengoba esemhlanganweni. Umbiko wogatsha lwezempila kahle owethulwa nsuku zonke uveza ukuthi abantu abayisikhombisa bebesezibhedlela ezishiyeneyo elizweni ekutshoneni kwayizolo. Abathathu bebesezibhedlela seBridge District Hospital esigabeni seMathebeleland South, oyedwa eseBikita District Hospital esigabeni seMashingo, omunye eseThorngrove Hospital edolobheni lakoBulawayo. EChimanimani District Hospital esigabeni seManicaland lakho kulomuntu oyedwa, laseklinika yeChidodo esiqintini saseMpire esigabeni seMashonaland Central kulo yedwa olalisiweyo. Umnumzana Thabani Sibanda, isakhamuzi seCodre Park edolobheni lakoBulawayo, uthi ukhathazekile kakhulu ngokuthi usungenile lasedolobheni lakoBulawayo lomkhuhlane wesihudo sekholera.
KoBulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu. Kathesi nxa sikhangela koBulawayo ukhona osethe wabanjwa elawo lomkhuhlane. Kwethu sekuthi nxa ungangena lapha koBulawayo sikhangela ukuthi amanzi ayahlupha, sokungadala inkinga enkulu ngalo umkhuhlane wekholera.
Umnumzana Sibanda ukhuthaza uhulumende labomansipala elizweni ukuba balungisise udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane.
I-Country Park abaningi abantu basasebenzisa ama-black toilets, so singathatha ukuthi ama-black toilets lokuswelakala kwamanzi songenza umkhuhlane lo we-cholera umemetheke, ngoba wona umkhuhlane lo kakhulu udala ufuna ukuthi kube lokuhlanzi, abantu banjani babe clean, utholakala amanzi a-clean, abantu bageze izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean. So nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane we-cholera umemetheke kakhulu.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi mayilungisiswe imbangela yokufa kwabantu minyaka yonke bebulawa yilo mkhuhlane wesihudo sekholera.
Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yi-sewer system. Imbangela yokuthi abantu ezibhedlela kabatholi uncedo masinyane ngokuba kungela mithi, kungela zinto leziyane zithi nxa ngabe sebehlaselwe yilo mkhuhlane wohudo bakwazi ukwelashwa. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube le-sewer system ama-toilet asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Lomkhuhlane uqhamuke elizweni mhlaka 12 ngenyanga edluleyo edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Abogatsha lwezempila kahle baveza ukuba phakathi kwabafika phose amakhulu amabili 173 abacatshangelwa ukuba balomkhuhlane lo. Sokulesiqinisekiso sokuthi abangamachumi amabili lanye babo balawo abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 157 sebesinde kuwo ekutshoneni kwelanga izolo. Njalo ubikwa ubhahe kakhulu eBuyera, Chegutu, Chikomba, Chimanimani, Chipinge, Chitungwiza, Chiredzi, Harare, Kokwe North, Marondera, Mazowe, Shamva, Mutare, Murewa, Mwenezi, Seke, Leweza. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingume Viskama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umongameli Vladimir Putin weRussia uhlangana lomnye wakhe weRussia uXi Jinping weChina. Okwelanga lesibili lamuhla ngemva kokuba eRussia selamukele iziqondiso zokuthi zokuthula eziqoqo engele China ngendlela yokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Izolo umongameli Putin uthe uyahlonipha lezi iziqondiso. Iziphathamandla zeMozambique zithi inani labantu ababulewe ngumkhuhlane wekholera kulelo lizwe seliqonge lafika kuchumi lasithupha kulandela izulu lesikhukhula iCyclone Freddy, njalo kwesatshelwa ukuthi lizaqhubeka liqansa ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu zihlezi ziminyene ngenxa yokudilikelwa izindlu. Umanyano United Nations uthi abantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 10,000 sebehlaselwe ngumkhuhlane wekholera eMozambique, okulinani eliphindwe kathathu kusukela ngenyanga edluleyo. Ikhansili yakoBulawayo isinike izakhamizi ezilezikwelede incwadi ezikhomba ukuthi zizavalelwa amanzi lanxa abanye abazitholileyo besithi sebehlale amaviki edlula amabili bengalawo lawo manzi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Inkosikazi Melissa Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi ikhansili ingaze ivale amanzi kuyafanana ngoba bevele bengawatholi.
Ikhansili ngabe yabona umonakalo okhona lapha esigabeni sonke singathi Bulawayo yonke jikelele. Ngaba bakwenzi lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izincwadi zokuthi bavalele labo abangabhadalanga amanzi. Abalamanzi labangalamanzi kuyabe sokufanana. Ikanti ngayiqala ilungisise lokho okukhona uhlupho olukhona andubana iqalise ukubhadalisa abantu ukuvalela abantu amanzi. Nxa kungaba nje kuyaqhubeka kulokhu abantu besenza uxolo ngoba besithi i-service delivery yangkhona ingatholakali.
Umnumzana Joseph Nkomazana unobhala wekomiti ye-Water Executive Council kunhlanganiso ye-Progressive Residents Association uthi ikhansili akumelanga ivalele abantu amanzi wona evele engekho.
I-City Council bakhuluma into engazwakaliyo. It's true see ukuthi abantu have gone for more than 2 or so weeks. Abanye 3 weeks, abanye almost a month. If you go endaweni zabomagwegwe nale in other places, they've gone for a month bengelamanzi. And it was inqabezathi bona they are only getting ama-supply electricity only for 19 hours instead of 24 hours. Khonapho amagetsi nxa bewathola kumele at least bapompe kwezindawo ngoba sesihambe i-drive for the last 2 to 3 weeks kungelamanzi. It's very bad.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi kulokujikelana inyoka ephilayo ngodaba lwamanzi, njalo ikhansili kumele iphumele egcekeni ngokwenzakalayo.
Uhlupho esilalo ukuthi babe belokhu bebhizi bejikelana inyoka ephilayo, asisakwazi ukuthi okuyikho yekuphi, ukuthi kuselakala kamagetsi okwenza amanzi engabi khona, kumbe ukuthi abantu ababhadali njengoba sebephiwe sebenikezwe izincwadi zokuthi bazaqunyelwa amanzi. Abasitshele besiphumele egcekeni ukuthi uhlupho luyilo yiluphi, bengabi besinika imisho engaphelelanga. Thina siyabhadala njalo abantu babe besazi ukuthi inyanga siphelile sokufanele bebhadale, kodwa ke nxa bebhadale into engekhoyo kusuka kube nzima khonapho, kuzakuba luhlupho oluhlala lukhona njalo nje.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila kaward 17 kobulawayo njalo elilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule kansili, uchasisa kabanzi ngembangela yokusilela kwamanzi.
Amagesi ahambe ekuseni ngo-4. Le madamu ethu esikhangelele ukuthi siyabe sifisa ukuthi amagesi abe khona, izesa iyacima amagesi amalanga amabili ebekucimiwe kungazange kulayithwe. Indlela ikhansili esithola ngakhona amanzi ukuthi sisebenzise amagesi, izakhamizi kulezinye ezikhalayo ukuthi zithole esingathi ngama-notices okuthi bazavalelwa amanzi. Angiboni ukuthi yinto esiyikhangeleleyo njalo siza kulungisisa, ngoba akusiso sikhathi sokuthi sizathumela abantu ama-notices sikhangele uhlupho esilalo khathesi.
Ngesikhathi izakhamizi ziphiwa lezi ncwadi zokucetshiswa ngokuqunyelwa amanzi, amanye amalokitshi aselamaviki amabili impompi zomile. Izakhamuzi zikhuthaze ikhansili ukuthi iboqala ngokulungisisa uhlupho lwamanzi ingakawavali, ngoba zivele zingawatholi njalo kufana obhadeleyo longabhadalanga. Ikhansili yakobulawayo yethule umbiko othi ukuswelakala kwamanzi kubangelwa yikusilela kwamandla kagetsi osokuhlasela indawo zonke eziyisithupha ezihambisa amanzi kuZulu. Embikweni wayo ikhansili ingezelele yathi isikhulumisane lenkampani ebona ngamandla kagetsi eyezesa, lanxa ingatshongo ukuthi inkulumo lezi zikusiphi isibanga. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi umnotho welizwe ongamanga kuhle kakhulu kulabo abasemaphandleni kusubangele ukuthi amalungelo abantwana ephulwe, ngoba besetshenziswa imisebenzi enzima ngendlela yokuthi imdeni yabo iziphilise. Lokhu kubangela ukuthi iningi labantwana laba lingasaphumeleli ezifundweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 uTobias Motsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Akumangalisi ngalezi nsuku ukubona abantwana besebenza gadalala emasimini kumbe bethengisa lokhu lalokhuyana emigwaqweni ngesikhathi abafanele ukuthi babe ezifundweni esikolo. Abazali balaba bantwana bayabe besithi abantwababo banceda ukwengeza inzuzo abayitholayo yokunakekela imuli. Umzali wakobulawayo umnumzana Phumulani Mpofu uthi endulo kwakungakhangelwa ngokuthi kusetshenziswa kwabantwana, ngoba abantwana kwakumele bafundiswe imisebenzi ngekhaya uma bekhula.
There is no child labor in Africa. AmaNdebele athi isigogo sigoqwa sisemanzi. So engeke ukufunda ukusebenza umntwana kusasa uzasebenza njani? And if you go to Europe, amathoyisi wabona emashopu lakathizi kuthiwa lungiswa ngabantwana. Is that not form of child labor? Lithi kuright ngokwenziwa ngamakhiwa. Nxa wami sesiyensimini because if ngikwanisa ngaleso sikhathi selesithi child labor, hayi hayi, let's remove the word child labor vele.
Kodwa unkosikazi Barbara Magigwana wasemzini wePhumula South kobulawayo uthi akulunganga ukuthi abantwana bathwaliswe umthwalo wabantu abadala.
Mina njengomuntu omdala senginanzelele ukuthi nxa umntwana singamnika imisebenzi eminingi, umntwana sabe sesimnika umthwalo kumbe sabe sesimhlukuluza. Ilungelo lomntwana lilungelo lokuthi adlale labanye, lilungelo lokuthi ngimnike i-shelter, lilungelo lokuthi ngimnike i-education.
Wengeza njalo unkosikazi Magigwana esithi indlela abadala banamuhla abakhuliswa ngayo besetshenziswa kanzima ngabazali babo kayisiyo angayikhuthaza ukuthi bakhulise abantwana banamhla.
thina saphila sisebenza uchayisa esikolo uthwala idishi uyethengisa uvela thengisa ubona ukuthi impuphi ithengiwe isichebo sikhona of course sasincedisana labazali bethu kodwa kukhani akusinikanga ukukhululeka kakhulu otherwise iingqondo zethu zabandezeleka zakhangela zastika to ezintweni ezingasuo zethu
ingcwethi ecubungula indaba zezisebenzi umnumzana Samson Mugumisi uthi imithetho yelizwe kayivumezi ukuthi abantwana babonakale beyibo asebenakekela imuli.
Isisekelo sombuso siqakathekisa amalungelo abantwana kusahluko 81 uthi Labour Act ku-section 11 ukuba mgqeke ithi licala ukusebenzisa umntwana ophansi kweminyaka elishumi lesithupha. Umthetho we-Children's Act lawo uyasekela ukuthi abantwana bafanelanga ukuthi baphatheke emsebenzini yokunakekela imuli njengoba ilakho ukuphazamisa izifundo zabo.
Umnumzana Javier Ndlovu oyenhlanganiso yemela amalungelo abantwana eZimbabwe National Council for the Welfare of Children uthi abantwana akumelanga basebenze okwesikhathi eside.
Umntwana kumele esebenze, yebo siyavuma, kodwa kumele esebenze okwesikhathi esincane kumbe sifitshane ukuze amalungelo akhe engahlukumezwa.
Okugcizelelwe ngumgcini sihlalo wohlangothi olubona ngendima ezitshiyeneyo ecollision yeLupane State University uDr Mbulisi Ndlovu othe abazali banamhlanje nxa kukhulunywa ngodaba lokusetshenziswa kwabantwana bona ababone ububi balo mkhuba njalo bacabanga ngokuthi kwenzakala kwezinye imuli hatshi ezabo ikanti-ke kwenziwa ngabaningi
phose labo bengakwazi ukuthi yikho abakwenzayo.
Kulezi nsuku i-child labour ikhona okwesikwenzayo lathi njengabazali. Xa uhamba emgwaqweni kufanele emgwaqweni emkhulu uyabona abantwana bebhizi bethwele imiganu elamatomatisi, imiganu elamagwava bethengisela izimoto ezidlulayo. Ikanti ontanga yabo abanye basezikolo bayafunda, abanye ngabanye emadolobheni khonapha nxa uthi uyafaka imota ngababuya emawindini becela izimali. Konke khona ukuyana is a form of child labour.
Umsekeli wenkokheli ebona ngezobudlelwane lamanye amazwe kugatsha olubona ngezezisebenzi zikahulumende imisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende ukhona ukunceda imuli zonke ezibhekane lobunzima kulokuthi abazali bancindezele abantwana.
Umsebenzi kahulumende okunceda abantwana abavela emulini eziswelayo kule nhlelo eziningi esinceda ngazo njengendlela yokuvimba ukusetshenziswa kwabantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ngumlando wabazali ukubona ukuthi abantwana baya esikolo okungelahlupho. Ingcwethi ezicumungula indaba zabasakhulayo zithi umnotho welizwe ungalunga udubo lokuhlukuluzwa kwabantwana lungaba lakho ukuba nganeno lanxa lungasoze lwafa lwaphela. Uhulumende laye uthi abazali abahlukumeza abantwana ngale indlela balakho ukubotshwa phansi komthetho we-Child Justice Bill osalolongwa sikhuluma nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sicubungula ugwalo olwethulwe lugacha lwasemelika olwe State Department olukahulumende izolo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esephula amalungelo oluntu lokho kwenzakala enyaka enye. Luyalandela ke manje lolu hlelo luqhutshwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Elemelika lethu le ugwalo oluveza ukuthi uhulumende weZimbabwe ekaqhubi ukhetho olukhululekileyo njalo uqhubeka esephula ilungelo loluntu. Abalwela amalungelo oluntu bathi umnotho welizwe ongamanga kuhle kakhulu emaphandleni ubangela ukuthi abantwana besetshenziswe kanzima okwenza bengaphumeleli ezifundweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngesithi lingakhohlwa luyalandela uhlelo olufanayo kusasa ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.